Ela Zimbabwe liphakathi kokulungiselela ukhetho njalo abantu lokhe besabhalisela ukuvota loba nje sekuqhamuke ubudlwangudlwangu ebandleni le-MDCT osekuthiye iningi labantu lisola kakubi lezi zehlakalo zodlakela njalo abanye basola yena uMui uMorgan Tsvangirai obekhokhela leli bandla bethi ukungalandeli isisekelo sombuso kungabe kuyikho okudale ingxabano esele imemetheka esedlule. Nangesikhathi esaphila, uMongameli Tsvangirai bekusiba lobudlwangudlwangu ebandleni kuze kutshaywe omnumzana Welshman Ncube, onkosikazi Priscilla Miserambu iMushonga, onkosikazi Trudy Stevenson labanye, kodwa khathesi busuke badlodlomala sebubhekiswe kumsekeli wakhe unkosazana Thokozani Khuphe. Okhankasela ukuba lilunga ledale lephalamende ebulawayo South, uMnumzana Joshua Tsimzacangulube ulandisa imbali yobudlwangudlwangu ku-MDCT.
Engingakutsho ngoTsvangirai, uTsvangirai mina ngokwami ngombona ngumcubungulisa kuhle, uTsvangirai ubengasomkhokheli oqotho ngoba yena vele ngokwakhe kazange alandele isisekelo sombuso webandla labo esi-constitution yabo. Njalo uTsvangirai ngumuntu ade ngumntando kayithiso, ngakhaya isikhathi kuphuma owelshman kuphuma becabana labo Gibson bebanga into engaqedakaliyo, ubengafuni ukuphikiswa ngenxa yokuthi umuntu ade ephikisana laye ubemlabhela athi is a terrorist ilokhu lalokhu onje ukuthi sesikhuluma iqiniso khona kokwenzakalayo kokuyenzela ukuthi yena ade yikho khona sokuphuma sobala ukuthi akade kwenza khona owaye ama-radicals abantu beshina abantu yinto esiphuma ngobukhokheli bakulokuubukhokheli ade kulo buqotho phakathi.
Umkhokheli weMthwakazi Republic Party uMnumzana Mqondisi Moyo uthi uma ekhangela imbali ye-MDCT, uMui uTsvangirai ubengahlukananga lo wayengumongameli welizwe uMnumzana Robert Mugabe.
Uyadanisa ukuzwa abantu bezimbabwe beqamba amanga, ikakhulu labo abakubanza likaMorgan Tsvangirai elalikhokhelwa nguMorgan Tsvangirai besithi yena uTsvangirai ubengumuntu othanda ukuthula lokubambanisa abantu. Kusukusela kwasekuqaleni uMorgan Tsvangirai ngazange abe ngumuntu obambanisa abantu. Simbone sehlukanisa abantu kusukusela ngo-2005 kulandela izehlakalo zonke ezigoqele ukufika lapho kwathiwa khona uWelshman Ncube Ncube ngo-2005 eHarare kuzotshaywa uMakhuphe kobulawayo. Kuzofika lakathesi langemva kokuthi eselanda ukufa lapho esabona efaka abo-vice president ababili abagoqela uMzori loTshamisa.
Umsekeli kamongameli weMthwakazi Republic Party unkosazana Preziya Ngulube uthi uDwayi ufa lensiba zakhe nanku uTsvangirai usefelayo i-MDCT ngokungalandeli isisekelo sombuso.
Abadala bathi uDwayi ufa lensiba zakhe. Lokhu siyakubona lapho uTsvangirai usefelayo i-MDC yakhe. Akayibambanisanga kodwa uyivuthuzile ngesikhathi esezakufa ngokufaka ama-vice president esiba yi-2. Okwenze ukuthi uvice president lo omunye olandele esigcineni azibone yena esiba nguye upresident ngaphandle kwe-constitution. Lokhuyana kusivezele ukuthi i-MDC yona vele ngokwayo isiqamuke ngaphakathi. UKhuphe naye usezathatha yakhe iphathi azimelele yakhe iphathi, uTshamisa naye asale emele yakhe iphathi. So mina angiboni ukuthi kuzoba lokubambana kwi-MDC.
Evumelana labanye, unkosazana Abigail Mupambi olwela amalungelo oluntu uthi abe-MDCT kumele bazibuthe ngoba ubudlova ababenzayo bulakho ukuphazamisa ukhetho esibhekane lalo.
The late MDCT leader uBaba Morgan Tsvangirai contributed kakhulu kusituation yonale esibonayo ku-MDCT by adding ama-vice president amabili. But osekuqakatheke kakhulu khathesi kunje yikuthi imuli ye-MDCT babheke phambili babona ukuthi i-MDCT is a major player in the alliance. Bona ngokwabo bayalida nge-example yokubambana. Umama uThokozane Khuphe lobaba uTshamisa khathesi esting defense yibo okumele bathathe i-equal responsibility of uniting the party Ma ukuthi party yes leader is also upon their shoulders. Ngakho ke kuqakathekile ukuthi nje abantu abakhokheleli alliance bona bazi ukuthi bashengise example, otherwise kungaba affecta kakhulu kuma elections kolalawo esinawo this year.
Isikhulumeli sezaphu umnumzana iPhithile Maphosa uthi okwenzakala ku MDCT yimpumela yobukhokheli bukaMui obulakho ukuphazamisa hashi umanyano we MDC alliance kuphela kodwa izwe lonke jikelele.
Okwenzakalayo ebandleni leli kusobala ukubana uzabuthangirayi wehlulekile ukutshengisa ubukhokheli bakhe isikhathi sonke engumongameli webandla leli kuze kufike esikhathini esithile. Wehlulekile ukubuthanisa abantu abamlandelayo ebafake ndawonye, njalo lokhu kuzaphazamisa amalungiselelo ekhetho hhayi ku-alliance kuphela kodwa elizwe lonke leli, ngoba ubudlwangudlwangu loba sebekutshengisa kuza-affecta abantu bonke eZimbabwe jikelele. Njengase siqalisile ukubona abantu belimazana nani.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Mbusofuzwayo uthi uMui uzamile ukumela isizwe kodwa bekusiba lokuqhekezeka kwemizamo yakhe.
Ubaba uTsangirai uzamile ukulwela abantu beZimbabwe kodwa kangikhona ukuthi singathi be-unifier lo ethe esezadlula emhlabeni ubesezama khona, kodwa emizameni yakhe ikhanya lalo bekuzama bekusiba lokuqhekeza, ngoba ubethatha esandleni senxele enike sokudla, okuyikuthi imizamo yakhe ibingaokutshengisa ubengalani isandla sokubambanisa lalobu wayekwakhokhela walwa kakhulu, ngoba lakathi singakhangela kuyaliwa kungenxa yesinqumo sakhe sokufaka o-vice president abathathu.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Thamani Ncube uthi uhlupho olukhona yikuthi e-Afrika sakhela amabandla emuntwini, nanko ibandla le-MDCT kungathi langcwatshwa lo wayengumkhokheli walo.
Uhlupho esilalo kwezombusazo we-Afrika kumbe oweZimbabwe yonke jikelele esesilubona seluvela kathesi ku-MDC yikuthi khona sakha amabandla phezu kwabantu, abantu labo nxa bengasesa amabandla lawo ebeseswele ukuthi khona aqhube kanjani, okuthiwa khona i-idealism. So abantu nxa bengayekela ukuthi khona benze i-idealism bakhe amabandla ngokukhangela ukuthi khona asuthise izinswelo zabantu, asuthise amalungelo abantu, yiko kungenza ukuthi khona amabandla ezombusazwe aphumelele. Ukuwatshela phezu kwabantu kukhokhelela khona ekuthini umuntu angafa ibandla lalo beselisifa njengalele le-MDCT
omunye wabalwa impi yenkululeko phansi kwezipra umnumzana Petros Sibanda uthi okwenzakala ku-MDCT ayisikho abakuyela empini.
Angilalwazi angaka le-program i-constitution or i-manifesto zakwa-MDC, but thina esingakhuthazi ukuthi abantu batshane balwe esifisa ukuthi amaZimbabwe mabambane for a purpose
ubudlwangudlwangu obuku-MDCT sebuchiye umhlaba ubambe owangaphansi, lamanye amalunga aleli bandla ayanyekile okwamagama ngoba iningi belikhanyelele ukuba lizavusa ilizwe abantu baphume ebunzimeni bombuso weZANU-PF. Umlawuli wedale lephalamende leZimbabwe u-Honorable Jacob Mudenda lamhlanje emhlanganweni labesifazana abasuka kunhlanganiso ezehlukeneyo lamanye amalunga edale lephalamende uthe ngabe kuyenzeka bekuza kuba kuhle ukuthi uMui uTsvangirai avuke abone okwenzakalayo, kodwa isisekelo sombuso yiso esingamela ngoba ngeke asavuka. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.